Iningi labesifazana likhala ngokuthi lokhu besengozini yokuthelelwa imikhuhlane yamacansini egoqela ingulamakhwa leminye okubangelwa yikungamanga kuhle komnotho welizwe eZimbabwe. Abenhlanganiso yeCase Sisterhood emele amantombazana labesifazana abahlukumezekileyo bathi ngemva kweminyaka eminingi kangaka kwenziwe umhlangano weBeijing lokho esephulwa amalungelo abo. Unkosazana Debra Mwase walinhlanganiso uthi abazimiselanga ukumelela eminye iminyaka elikhulu njalo engakalungisiswa lawo malungelo.
There are still a lot of challenges that women face, particularly around their health. The major issue that they have is around sexual and reproductive health and rights.
Inkinga ikuhlukuluzwa kwamantombazana labesifazana kwezamacansini bephazamiselwe amalungelo abo ezempilakahle, babambe izisu lemikhuhlane ehlukileyo, kwehlise phansi impilakahle yabo kusiya phambili.
Unkosikazi Sibona Okuhle Buhlungu wehlanganise hashtag Whispers ukuthi imihlolisiso abasanda kuyenza iveza obala ukuthi amantombazana lokhe ethelelwa lula imikhuhlane yemacansini.
Abaningi wona lawa ama-STIs. And then for amanye most of them, because abama STIs ngakhangela endaweni ezinjenge Gwanda lapho kulabo makorokoza khona, abantwana bayahlukuluza ukuthi ekwanisa ukuya test athole ukuthi kungabe kule gcikwane alitholileyo kusuka kube nzima, ebesephila enjalo ngokuhlukuluzwa lokhuyana, ebesecine sedevelopha imikhuhlane yama STIs amaningi.
Okuchelisa lolu dubo uthi yikusela okusuka kwenza ukuthi abasakhulayo bethiye isikolo, abafana besiya korokoza, amantombazana ebanjwa ngamandla okuthengisa umzimba wabo.
Like i-area engingayikhulume eGwanda ngiyikhuluma ngayo ngoba asilanyanga sivela khonale, sithola abantwana besithi abasakwanisi ukuya esikolo bengaba ngama-dropout, abaningi sebesiyaphekela omakorokoza kumbe abaningi sebesiyazithengisa imizimba yabo kubo makorokoza. So ukudropa kwabo esikolo kusuka kungezelele ama-cases ona la ama-abuses ayenzakalayo kuma-communities.
Ingcitshi kwezemfundo zithi inani lamantombazana afinyelela izifundo ezazibekelwe abafana endulo lokhe liphansi, kuthi lalelo eselithiyela isikole endleleni lokhe liqonga kubangelwa ekungamanga kuhle komnotho welizwe. Udokotela Perkins Muzedzi okhokhela ugatsha lwezifundo ze-engineering technology ekolitshini le-Harare Institute of Technology uthi sokumele amantombazana athathele phezulu amathuba akhona okwamanje kwezemfundo ukuze ezithuthukise.
It's pleasing to note that the numbers are actually increasing. In terms of our admissions, it has been rising. Now we are almost around 35, 36. And so there's an increase in the uptake in terms of...
Siyajabula ukuthi sebethathela phezulu sibili imfundo yabo. Ngoba kudala babe balutshwana kuma 20, 30, 31 percent kulezi zifundo. Sikhuluma kanje lonyaka sesiku 35% yezifundi ezingamantombazana, okuyinto ejabulisayo ngoba impilo yakulezi nsuku isidinga ukuthi labesifazana bangasaleli.
Amantombazana abikwe kusimo sokuthathu kwedlula abafana ukungena kunkinga yokwehlelwa imikhuhlane yengulamakhwa nokuthelelwa igciwane le-HIV, njalo bevame ukwehlelwa yinkinga yokwendiswa besasebancane begcine sebehlukuluzwa ezindlini. Ingcitshi zithi lokhe liqonga inani labesifazana abehluleka ukufinyelela imfundo yaphezulu yamayunivesithi lama-polytechnic nxa kulinganiswa lamanye amazwe awezwekazi le-Afrika, njalo imfundo iyiyo engenelisa ukwehlisa indubo ezibhekana labesifazana kuyiwa phambili. Lo nyaka eleZimbabwe limanyana lamazwe omhlaba linanza ilanga lokuthuthukiswa kwabesifazana lamantombazana ele-International Women's Day eMutare ngaphansi kwendikimba ethi I am Generation Equality 2020 Realizing Women's Rights. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntande.